uhulumeni wethu ngokumisela uRBZ bakufaka ukusobala ukubana usebenza iZimbabwe dollar lamanye ama currencies akwamanye amazwe, especially iUS dollar leRand eleSouth Africa. Pho onxa amabusiness people sebesala ukwamukela enye yama currencies lawo okwafakwa emthethweni yomele zisebenze, bazi besithi abantu benze njani ngoba bakhona abantu abaningi kakhulu abalokhu behola iZimbabwe dollar. So nxa usubalisa ukuthi bethenge, uyabusithi kona baqonde ngaphi. So khonokho yiko kusuka kube yinto ebuhlungu kosomabhizinisi abaningi abayenza izinto ezihlukumeza abantu. Kukhona ukuthi nxa kubala ngabe balezinkinga, angithi balakho ukubana bakhulumisane nohulumende kube la i-RBZ leyo, kubonakala ukuna kuyini okungenziwa kodwa kungalimazanga abantu jikelele.
Kodwa abanye babachuma bathi lokho akusoze kusebenze, ukubopha amankampani akusoze kusebenze. Bathi isisombululo esidingakalayo lapha yikulahla idola leZimbabwe kusebenze elemelika lemali yakwamanye amazwe le efunwa ngosomabhizimusi njalo ekhanya ifunwa ngumnotho.
Idola leMelika asilalo asilezi thina lapha. Pho nxa kungaba yilo esesilifaka phambili ilahle ethu imali, kuyobe kuzaphetha ngani? Ngawunika umzekeliso nje amazwe amalutshwane, especially iZambia lapha esekuceleni kwethu. Kulesi khathi lapho igwatsha elase lithwala ngama-plastic bag, uzithwalela ngamabhara, lingasayenzi ilokuze i-exchange rate yayo nxa ukukhangele le mali zaphandle. Kodwa baqinisela belayo imali yabo baze bafika ubana sokuze waguquka namhlanje igwatsha seliphose lihambelana le mali endingeSouth Africa iRand. Yikho okungumqoka okuhlala lokhu libambelele emalini yenu. Ngabe abantu bathi kona hayi asikhipheni i-American dollar le lamanye ama-dollars lawa abadle sisale leZimbabwe dollar. Ngabe ngiyazwa sibili kungangcono ukuthi ngabe bakhala futhi ngokuthi wena i-RBZ ayiyekele ukufuna ukucontrola i-exchange rate. IZimbabwe dollar leli lingene iganga ngendlela ukuthi kona ama-market forces athi size sifike lapho ezingafika ilingci khona sisebenze ngakho khona kwana up to a point whereby kuzaze kusitabulazele kodwa kugcine sokusehla kodwa futhi kugcine sokubambela njengalokho okwenzakala kugwatsha. Yiyo mina i-argument engibona ngathi umuntu angayisifaka, hashiyo ukuthi athi kona akulahle imali yakithi, sisigijimele imali zabanye abantu, akusizi lokwana.